Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kuconfirma ukuthi kungaba kuloko kulama division thize akhona phakathi kwebandla lena le MPC njoba ekuphuma kathe sokucaca ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kuka Secretary General uDouglas Monzora lo President uNelson Chamisa, and then okade kumele kwenzakale ukuthi namuhla iNational Council kumele ize confirma idate yokuthi iCongress izaba nini ukuthi kuvunyelwana ukuthi uChamisa kube nguye odecidayo ukuthi iCongress izaba nini. Osokukhanya ukuthi most like abangabuyanga kungabe kuyilaba kade bekade besesayidini likaMonzora bona akade bengafuni ukuthi idate yeCongress iphushwe iye ku-October, laba bafuna ukuthi yenziwe masinye. Most like yiba bangabuyanga kumhlangano we-National Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay, ayikhona u-October njengalokhu kade kufunwa ngabanye. Kungakutshengisani khona?
Yeah, I think so. Kusuke kwaba lama pressures okuthi kugcine kucompromise njengoba sitsho ukuthi most like abangabuyanga yibo laba kade besesayidini likaMonzora. Uthi laba ababuyile bagcine besithi akube yicompromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama division amaningi, bavuma ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay. Though obvious ngokubunga from emuva laba iside likaMonzora ayevele ifuna ukuthi ngayi Congress ithi iyayenzwa ngoFebruary yadlula. So which means uMay usuke waba yicompromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August, ibamba amaside omabili inxenye uMay ngaba ngcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye lemihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana uMnumzana Chamisa ukhanya elesekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ukuthi ipolitics zangkhona zizimbili futhi. Oqala kulabantu support general uThamisa uyabelayo yonke i-support yonke lokuqinisa lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uThamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota ku-Congress ukuthi uwaphethe wonke yini kumba kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane abangalingani lelizwe lonke elisapota. Ilizwe lonke lingaphuma maybe limsupport uThamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsupport. Ubona unxebe support omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabambana kumbe nguyimonzora kumbe ngumjuru kumbe ngubani. So sokuqakathekile kathesi ukuthi kuma-structures o abakhe ngobani bangakanani. Yikho khona bosikhathi esiningi okuvuka khona umsindo kuma-political parties. Parties uthole ukuthi abantu babe befuna uThamisa, sonke iZimbabwe yonke ifuna yena, but ama-structures ayifika ngale befike bevotele omunye, kugcine kukhoza ukuthi ngxenye ibandla ligcine liqamuka futhi kumbe izinto ezinjengazo nalezo.